Ikhansili kade ifuna ama-vendors kuphela njalo abalama-license awekwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye lakho sicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebe maningi ngoba ama-vendors maningi. Informal sector iningi bebengathi baphuza bebeslow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even lawo lakho sekusile. Abantu ade belayine phandle bebaningi le social distance kade ingasekho. Abantu sebechama zikoroni lawo uyananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money. So khonaphana ukuhlala bevukele ekuseni ngama-6 o'clock abanye bebesithi bafike ngabo-5-6 bebamba iline but kuze kwachawa ama-3 belokhu bengakahlabi. Ngabafaka ama-points ebe maningi than ukufaka like take for instance kosokusile lapha bekusebenza iholu kuphela but abantu ade bevela kosokusile kade kuyinkulumo mane yonke thathela le hafu if inketha njenge-BVTS yacela ukuthi ngawo city council uyafaka even noma yomatende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula amabhizinisi abo kube le chaos sibili ngoba silezindawo silama-pictures kwezindawo ade sithatha khona like e-Country Park abantu bebeminyene kakhulu njengobana sisho ukuthi i-process yangkhona ibislow kakhulu ngingathi nje jikelele izindawo zonke even le town esithi sente esithi hall abantu bangkhona bebebaningi kakhulu ama-vendors bebebaningi and njengobanade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le informal traders labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho kodwa kwezindawo ngizawuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi sigcine sesiyalala ezibhedlela.
Yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo?
Abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi. So lakhathesi siloku sixoxisana labo abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi izo ubuningi lobo singathi siyabavimbela. Abanye bathi ngcono sibe lama-inhaler kwenza ukuthi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani. Abanye bathi hhayi sibabizeni ngezigaba manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingaki. Ngabasebenzi bantu ngoba singakuyekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bayafuqa bayawisa amamaski abanye becine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze i-social distance lani lani. Sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelelwe ukuthi umuntu usebenza nga. Siyacela njalo kuhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhathi babo ukwenza ukuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene. Kungabi yisavuka mpunzana ezokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu. Izinto zethu zonke kazihleleke njalo e-listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye.